Ikhansili le yasungula ngolwezi nyakenye ukuvalela izakhamizi ezingahlawuli ngemfanelo imali yamanzi loba umemetheka umkhuhlane wohudo esabelweni seMathebeleland North ikakhulu eWange. Umnumzana Gambiza Zivayi, omunye wabahlali, uthi ingcekeza ebangelwa yikuswelakala kwamanzi ezindlini eziningi yiyo ememethekisa umkhuhlane lo.
Bengavala amanzi ngesikhathi esinje siyakwazi ukuthi silohlupho ezimali, but lawa abatshengisa ukuthi i-consent esilayelwe umkhuhlane lo ukuthi ungaswela amanzi siyakwanisa ukuthi simemethe, then njalo indawo lethu lezi yethekele ezibuya eziningi. So siyacela ukuthi i-council ibone ukuthi amanzi abantu bonke bayazuza amanzi, amabhawuza okungela amanzi bekhanye bayafaka amabhawuza ngesikhathi.
Amazwi esakhamuzi lesi agcizelelwe njalo ngumgcini sihlalo weVictoria Falls Combined Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, othi kufuze ikhansili ibe lozwelo kuzakhamizi kuvulwe amanzi ngoba kunje izambuzi eziningi kazisebenziseki.
Siyacelisa ukuthi ikhansili ibe le temporary relief until such a period lay eyomkhuhlane lo memethekileyo udlule. Ungadlula sesikwazi ukuthi ayasela hlupho olunje, siza i-counseling ngabuyela kunormal routines ukuthi bevala ukwenza ukuthi izakhamizi zibe zibhadala isikweletu. Ngoba uhlupho esingaba lalo ukuthi singayenza umkhuhlane wekhora umemetheke kakhulu salokhu abantu nxa kuyukuthi bavalelwa amanzi ngoba baya bengasakwanisi ukuflasha, baya bengasakwazi ukuthi begese imigano, baya bengasakwazi ukuthi kumbe bewatche izigqoko.
Phezu kwembangela yokuvalelwa amanzi, okhokhela inhlanganiso yokuhlanzeka e-Women's Voice unkosikazi Loveness Nyoni uthi okunye njalo okwenza isigaba lesi sihlaselwe ngumkhuhlane wohudo yingcekeza ekhona emakhaya kanye lasegangeni ngesizathu sokuba iningi elihlala emikhukhwini kalilazambuzi.
Loba kuthiwa amanzi kawakho, kudala sasihamba lamakhuba fika ugebhu enza ingcekeza uvale. Ngiyevo ukuthi usuchile ingcikeza leya. Ngiyomuntu omdala. Ngiyabantu vele abagula abalemkhuhlane lo khona vele omhlaba. Ulama disease wangkhona. Kubuya ama green bomb ahlale. Impukane lezana azilajura wona. Ziyangena kuphela. Ikhorela ayilama airvents.
Kodwa ephendula kulesi sikhalazo sokuthi amanzi avulwe ezindlini kuhlanzeke, usika lukhulu waleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uqine ngelokuthi abasoze bevule ngesizathu sokuba izakhamizi zikweleda izigidi ezedlula ibhiliyoni yemali yakuleli.
Kunzima kakhulu lathi ukuthi sisebenze nxa abantu bele mali engangale, ngoba ama-chemicals amanzi siyathenga isebenze council siyabhadala, kungaba lama pipe afileyo kufanele siwa repair. Liyabona izimota ze council ziyagijima phansi phezulu zilanda amasowa best, siyabe sisebenzisa yona leyo mali. So kuba nzima ukuthi sithi sivume ukuthi izakhamuzi zingabhadali. Engingakukhuthaza ukuthi olesikweleti esimehlulayo abuye ecouncilini azoyenza i-arrangement yokuthi engabhadala njani.
Uhlupho lokuswelakala kwamanzi okwenzakala edolobheni leli kuyimvama njalo lakwamanye agoqela koBulawayo kanye leHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuze umkhuhlane lo owaqala ngenyanga kaNhlolanja nyakenye uphele, kufuze abantu bethole amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle ngolwesihlanu, umkhuhlane wohudo lolu ubusubulele abafika phose amakhulu amahlanu 496 njalo waba njalo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,356 begula lomkhuhlane. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.